Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kumfumfu 2024. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshayela ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo kwele Mozambique. Yena anti unqobile kukhetho lanxa impumela ingakethulwa. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi liyangenela kukhetho lwamanye amazwe asezantsi e-Afrika lincedisa amabandla abusayo. Sixoxa labasakhulayo ngenhlupho ababhekane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla utshayele ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli wakwele Mozambique olusanda kwenziwa emele ibandla elibusayo ele Frelimo. Umnumzana Daniel Champo yena athi unqobile lanxa impumela yalolu khetho ingakethulwa. Umnangagwa ongumgcini sihlalo womanyano weSADC wethule amazwi la emhlanganweni wedale leZANU-PF Politburo eHarare.
I wish to congratulate our sister Revolutionary Party Frelimo and the president-elect, His Excellency Comrade Daniel Chapo, as well as the people of Mozambique, on their resounding victory during the recently held elections. Congratulations, Frelimo. ZANU-PF stands ready to cement the long-existing revolutionary unity between our two parties and our two countries.
Lao bekungamazwi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamalunga edale leZANU-PF Politburo eHarare lamuhla. Abezindaba abeReuters babika ukuba inhlanganiso ezimbalwa ebezihlolisisa ukuqhutshwa kwalolu khetho ezigoqela iAmnesty, iInternational Republican Institute yakwele Melika, zithi belungakhululekanga ngoba ibandla leFrelimo belisethusela uZulu njalo lithenga amavoti ngendlela ezitshiyeneyo. Omele ibandla lePodemos kukhetho lwedale lePhalamende uPaul Gaumbe ubulewe kulelo lizwe zama ukuphanyeka udaba lokhetho emthethwandaba encediswa ligqwetha lakhe uEvino Bernardo Antonio Diaz, layo obulawe ngabacatshangelwa ukuba basekela ibandla elibusayo eleFrelimo. Abaleli bandla baya kuphika lokhu besithi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa ngolwesine kuliviki. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Evidlela Ncube olwela amalungelo oluntu njalo eyingcwethi kwezombusazwe.
Indlela eqondileyo yokuthi kulindwe ukuthi imithetho yeMozambique yona ithini, ukhetho imphumela yalo ifanele ikhitshwe nini, kuze kufike ekugcineni konke abangabe bephikisa baye emthethwandaba. Ngemva kwalokho ke sesingahalaliselana sisithi ubani uphumelele, ubani uphumelele. Kuhle ukulinda.
Hamba kwenza ukuthi umongameli Mnangagwa kwenze khona kukuyini?
Izikhathi eziningi ukuthi abantu baya balobungane obujwayele osebejwayelene kakhulu ukuthi baphangise ukuthi bahalaliselane nganxa umthetho lezinye izinto ezifanele zenziwe kulelo lizwe zingakathuthi. Sijwayele ukuthi sikubone kusenzeka kwezinye indawo kodwa akuqondanga khona lokho. Kufanele siphe ithuba imithetho yelizwe lelo ukuthi ilandelwe, abaphikisa baphikise ngendlela yakhona kuze kufike ekugcineni, ukuthi nxa sokufika ekugcineni ke sonke sesingahalalisela lo imithetho emvumayo oyabe ekhethwe ngabantu ngendlela yemithetho okhethweni oluyabe lukhululekile.
Kodwa yena uzathi phela ungumgcini sihlalo weSADC into ekhulume khonoko akunjalo baba khona.
Indlela ebiqondile ukuthi angahaleliseli ukuthi kube lokhetho eMozambique, ukuthi abantu beMozambique babe lethuba lokuthi babambe ukhetho ngokuya ngokwemithetho yelizwe leMozambique. Lokho kulomehluko ngoba uyabukhuluma ngokhetho nje lona ungakatsho ukuthi lukhululekile kumbe akukhululekanga. Uqale khona lapho. Ngemva kwalokho ke sekulindwa ukuthi baqale labo abanye batsho ukuthi akuhambanga kahle kumbe kuhambe kahle, kube le report yeSADC layo itsho ukuthi kuhambe njani, African Union itsho ukuthi kuhambe njani. Ngemva kwalokho ke sekuvuma ukuthi sesingakhuluma ngomphumela wokhetho. Okwamanje angakhuluma ngakho ukuthi kube lokhetho eMozambique, kube lethuba lokuthi abantu bavote nxa kuwukuthi kulandelwe imithetho yokuvota, kodwa angathinti imphumela ngoba phela ayikamenyezelwa yilabo abaphethe ezokhetho khona eMozambique.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcweti kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leZanu PF selilandule imbiko ethi lifuna ukuncedisa ibandla elibusayo kwele Botswana, eleBotswana Democratic Party iBDP, ukuthi liqilibezele kukhetho oluzaqhutywa ngeviki ezayo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube.
Isikhulumise ebandla leZanu PF umzana Farai Marapira uthi kungamanga okukhunywa ngwaye umongameli weBotswana umzana Ian Khama kanye lamabandla aphikisayo ukuthi iZanu PF izama ukuphathisela iBDP ukuthi licele ukukhetha oluzaqhutshwa kwele Botswana ekupheleni kwayo nela inyanga.
Ukukhulunywa nguKhama kuyinhlamba ebantwini beBotswana ngoba isithi abalingqondo yokuzikhethela iinkokheli abayifunayo.
Marapira uthi ibandla lakhe alikaze lingenele kundaba zokhetho kwamanye amazwe ogoqela kwele Botswana. Ukhama yena ukhankasela ibandla liphikisayo ancedisa ukulibumba le Botswana Patriotic Front. Utshele umbuthano ukhankasa ukuthi abanye abezanu PF sebephiwe izithupha ukuthi bazovota kwele Botswana.
That's why my CC ona batho hore maZimbabwe atsena mo Botswana ka umange hela batho.
Yiko umasisi wayefuna ukuthi abeZimbabwe bangene kwele Botswana besebenzisa isithupha. Umasisi wesaba ukuthi kaselasekelo bangitshela abanye eZimbabwe ukuthi vulana mehlo njengoba sibonile abeZimbabwe bevota kwele Mozambique.
Isikhulumiso umanyano wamabandla aphikisayo kwele Botswana Umbrella for Democratic Change umnumzana Moeti Mwasa uthi balobufakazi ukuthi ele Botswana lisebenzisana lohulumende weZimbabwe kuzama ukuthi kuphekwaphekwe impumelelo yokhetho ozaqhutshwa ekupheleni kukamfumfu.
The BDP is now in cahoots with ZANU PF.
Ibandla le BDP lisebenzisana le ZANU PF ukugqila kukhetho.
Ngokunjalo umhwasa uthi bazafola emgwaqweni eHabron ngomgqibelo belubhekise ku-ofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana uyaphanyeka isikhalazo zabo. Umsekeli kameli we-ofisi yeZimbabwe kwele Botswana umzana Witness Ngwenya uthi bayazi ngokutshengisela kwe-UDC kodwa bazathatha imilayezo kwisiphathamandla eHarare ukuthi baluphathe njani lolu daba. Kusenjalo ibandla eliphikisayo leBotswana Congress Party iBCP lona elingaphandle komanyano weUDC lithi lavela lasola isikhathi inhlanganiso yokuqhuba ukhetho kwele Botswana eye-Independent Electoral Commission IEC isiyathapha imbono yokukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ekuqaleni komnyaka. Unkosazana Mphopheko uthi iZEC kayithenjwa ngoba icatshangelwa ukuba ihlale iphathisa ibandla leZANU PF uqila ukhetho.
We also released a statement expressing concerns.
Izeki yaziwa njengenhlanganiso yehlala incediswa ebandla leZANU PF ukugcila kukhetho.
iZEC iya kuphika lokho isithi kayingeneli kukhetho lokwamanye amazwe. Isikhulumise bandla le-BDP umnumzana Khalelelo Khentse uthi konke okukhulunywa amabandla aphikisayo phezu kokuqela ukhetho yikuphelelwa ngumphako ngoba amabandla la ekeyethula okufanayo ngomnyaka 2019 kodwa ehluleka ukuveza ubufakazi phambi komthethwandaba. Kubikwa njalo ukuba ibandla leZANU-PF lingenele ukhetho oluqhutshwe kwele Mozambique njalo lazama ukuncedisa ile African National Congress ukuphekapheka ukhetho kwele South Africa. Amabandla aphikisayo athi selingenela njalo kwele Namibia lakwele Zambia lapho elisekela khona ibandla lwayengumongameli umnumzana Edgar Lungu. ELeBotswana liqale ukuvota ngomgqibelo kulabo abahlala ngaphandle kwelizwe kanye lezisebenzi zikahulumeni ziyabe ziphatheke kukhetho kugoqela amapholisa lamasosha. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLeBotswana.
Abantu abedlula inkulungwane bafola emigwaqweni kobulawayo namuhla becula bevalelisa ugogo obelodumo uRose Nyathi. Yena obhubhe ngomgqibelo wabekwa namuhla. UEzra Chisaspanda uyalandisa.
Abantu abaningi kobulawa ya theater bevaleliswa uManyathi obelela ilungelo labathenga bethengisa impahla emgoqweni njalo bethanda ukukhuluma obekuhlekisa uZulu. Abantu abahamba emthandazweni wesikhumbuzo sikaManyathi bancume kakhulu imisebenzi yakhe. Indodana yakhe uKenny Dube ube ngunina ngemfundiso amnika yona.
Mama ube ngubaba, ube ngumama kimi. Imfundiso yakhe ekade igcwele ubuhlakani. Ngiyayibonga. Ngishiye ngisendaweni engcono kakhulu.
Umngane wakhe omkhulu nakafarayo uthi uManyathi umtshiyele isizungu.
Into kade eyilwela lesi wokuthi bagayiqedisa labo abaseleyo umsebenzi wakhe ophambili. Simlandele into kade ezifisa ukuthi aziyenze.
Abezombusazwe labo bavalelise ugogo odumo obesaziwa ngokuthi yibulawa yecelebrity. Umnumzana Sarenda Kapoikilu omele isigaba sebulawa central edale lephalamende uthi bezwana kakhulu logogo uRose. Ihlobo zithi ilizwe lilahlekelwe liqhawekazi. Umnewawo umnumzana Mackenzie Mlotshwa uthi udadewabo wayengumuntu othanda iqiniso.
Iqiniso lakhe kagesi mboni ngani selizazwakala ukwedlule saphila.
Othenga ethengisa impahla etshiyeneyo ugogo Moli Moyo bekungamathe lolimi loManyathi.
Sasukela kudala sasithengisela phezulu khona ngalesi sonto so silahlekelwe kakhulu.
Udabukile lothandeka Ncube wencedisa uManyathi ukondla abantwana abaswelayo.
Abantu ababuye emfeni lapha ngiyamangala inamba le more than 1,000 people.
Kube nabangane abaningi uManyathi omunye wabo ngugogo Gertrude Sibanda.
Thine besesigrumile singamawido about 30 to 45 esesipromise ukuthi uzasenzela izinto ezinhle.
UManyathi ubekwe emini namhle emangcwabeni yokulondoloza amaqhawe eLady Stanley Cemetery ngoba eli qhawekazi lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo igama lami uEzra Chisaspanda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Korea lithe lizanika ele Ukraine izikhali uma ele North Korea lingahambisa amabutho alo kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters labe AP. Ibutho lakwele Uganda lona selithole amalunga ebandla eliphikisayo ele National Unity Platform alichumi lasithupha 16. Elamacala okuthwala amabhomba lezinye izikhali ezingekho emthethweni ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kusukela ngolwezi ngomnyaka ka-2020 kusiya kumabasa ngomnyaka ka-2021. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uphenyo olwenziwe ezinhlanganiso ezithiyeneyo luveza ukuthi abancintisa kukhetho lukamongameli walelilizwe baqhubeka bengutshikilo bhanqa sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho. Wake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans uzancintisana lonkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats kukhetho lolu umhlaka 5 ngenyanga ezayo. Kuzakhethwa njalo amalunga amadala ePhalamende omabili aweCongress kanye lenkokheli yezabelo. Izigaba ezibaluleke kakhulu ezingadala ukuthi ababili laba banqobe kumbe bakhethwe ama-battleground states abalisa iPennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Nevada kanye leWisconsin. UTrump lo Harris baphakathi kokukhankasa kulezi zigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai ohlala eOhio khonapha eMelika.
Akula clear leader okokathesi ngoba siyakona ama-polls akhomba ukuthi they are in a statistical dead heat. Singakhangela ama-states angantho aqakathekile. UHarris kumele awine ama-states amathathu ukuthi anqobe iPennsylvania, iMichigan, leWisconsin. Singakhangela iPennsylvania uTrump ungantho uphambili nge-1.46-45. Singakhangela Michigan, inkosazana Harris is ahead by 2.47-45%. Singakhangela Wisconsin, inkosazana Harris is ahead 46-45%. So hi, kuyahanjwa this election. Ukuthi sibone sibili ukuthi mbani ozanqoba. Eish, kunzima. Ngoba despite all the things that have happened, including ama conviction ka former president uTrump, lokhe ekhona khonapha duzane kuka Nkosazana Harris. So hayi, ukuthi sikwazi ukuthi umbani ozanqoba mhla ka 5 awukacaci.
Ukukhetho lokudinga amalunga amadala ePhalamende womabili elelower house le Senate kanye lokhetho lwenkokheli yezabelo ubona kunqoba liphi ibandla?
Ama states njengabo Ohio lapha they're more Republican leaning, so yibo ngathi abazathatha wonke ama races for the local races. Yibo ama majority lapha for the state legislator, so amboni kutshintsha kakhulu. But state race between Benny Moreno lo Sherrod Brown kuthwaso kusetshenziswe 300 million the most expensive Senate race in America kathesi ngoba siyakwazi ukuthi uBenny Moreno engathatha lona leli seat, then uSherrod Brown who have lost a Democratic seat, kutsho ukuthi in the state senator ama-senators ama-Republicans bayasebe phambili kwama-Democrats. Kuma-Congress races, I think bathi khona ama-Democrats might flip 5 to 7 seats. Ngoba kathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans are leaning forward by 4 Congress seats. So khonapha kungantwa kuzatshintsha. I-Republican ithathe ama-Senate seats, i-Democrats ithathe i-Congress. Yikho engikubonayo.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika njalo uhlala eOhio khonapha eMelika. The Voice of America. Kweziphathelane labasakhulayo, uGilbert Zulu owafundela ukukanika izimota utshona ebhoda eHarare ethwele amaqanda awathengisayo. Uthi imsebenzi kayitholakali. Abasakhulayo abangakaze bethole imisebenzi selokhu baphutsha izifundo emakolishini emfundo yaphezulu bakhala ngalolu daba. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukuhlupheka kukaGilbert kuvezwa izicathulo zakhe esezisubuke okumangalisayo njalo esezitsheke okokuthi ulakho ukudonseka imisipha okungenza ukuthi aqhuzuke enyawo. Ujuluka izithukuthuku ebusweni emhlane lentanyeni ngenxa yokusindwa ngamaqanda awafake ezitsheni ezimbili. Ngosuku lolu uvuke ngovivi wahamba ngenyawo esuka ebudiriro waze wayafika enzikini yedolobho leHarare. Ukukhanya kusala ngalolu suku ngoba usethengise amathathu kuphela phakathi kwamaqanda afika phose amachumi ayisikhombisa. Seligwaze umhlaba kodwa kalathemba ukuthi uzathola yona yokugada umchova esebuyela endlini.
Afundele ukulungisa izimoto like ukukanika lokho. Empilweni yamankazi ngasebenza. Ngizithengisela amaqanda nje.
Wesaba ukuba amaqanda la azabola kungedlula insuku ezintathu elokho ewathengisa. Banengi abafundela okutshiyeneyo abakusimo esifana lesikaGilbert unomqhele Chuma owafundela ukweluka inwele eHarare Polytechnic uthi gayitholakala imisebenzi eZimbabwe njalo gayibambi imali.
Le ngane yodwa efuhamba esikolo sabantwana imali yakhona yona iphelela kuleso sikolo, angikwanisi ukuba ngihlanganisa imali kwanokuthenga noma okubambekayo nje.
Usele minyaka engamachumi amathathu eseluka abantu inwele kodwa engatholi inzuzo eyeneleyo. Abanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kunzima kakhulu ukuphanda impilo elizweni. UDumisani Mthombeni osebenzela eCopacabana enzikini edolobho leHarare laye ufana ledlozi elingabuyiswanga ngoba kwesinye isikhathi ugcina ezulazula emangcwabeni edingisisa ukuba kuyini okwamenza waba kusimo lesi. Uthi imithelo kahulumende yengeza inhlupho wahlangana lazo empilweni.
Thina abagilayo imali esiyitholayo ibhadala abanikazi bemduli esiyisebenzisayo yona le impilo yathi iba nzima ngamandla.
Bayakhala abanye bakhe abafisa ukuba uhulumende asekele imisebenzi yabo yezandla. UHenry Shoko ohlala elokishini leMfakosi laye uyakukhuthaza lokhu.
Uhulumende ngabe uyabeka isikhwama sokuthuthukisa abatsha ekakhulu sikhangela kuba impilo zethu zahle zaphosa zavaleka ngenxa ye-COVID-19.
Uhulumende uthi usebenza lamabhanga agoqela ele-First Capital Bank ekuqhubeni inhlelo zabatsha kodwa abatsha abaningi bathi kabazifinyeleli inhlelo zabo ngoba akukhanye ukuba kwenzakala nemabhanga ukuthiwa kumele abancede ekusunguleni lekuthuthukiseni amabhizimusi. Umnumzana Zevana Igumbo okuhlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha uthi kuningi abakwenzela abatsha eZimbabwe.
Uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukuthi wonke umuntu okhulayo athole okokwenza. Abantu abatsha kumele babhalise ku-public services nxa bedinga imisebenzi ukuze labo bethole ama-opportunity.
Inkampani ye-Tastista ebuthelela inani lemsebenzi ezamabhizimusi lokunye emhlabeni wonke jikelele iveze uphenyo olwenze enyakeni ukuba abasakhulayo eZimbabwe ababedinga umsebenzi abaneminyaka yokuzalwa esuka kwelitshumi lanhlanu 15 kusiya kwengamatshumi amabili lane 24 babeyisilinganiso sokwedlula kancane okulitshumi lambili 12.37%. Kodwa abahlolisisa umnotho bezimele bakuphikisa lokhu besithi laliphezulu kakhulu inani lababedinga umsebenzi ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abathengisa esitalateni kobulawayo bathi bayaqhubeka ngokusebenzisa imali yamadola emelika, irandi, ipula, lepula njengenhlala yenza njengoba eZig ingazange ifinyelele ngobunengi kulelo dolobho njengakwezinye izigaba. Unkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla lasenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
sizahlala sisiwoda kubona laba emqunyiwe izitolo imkambo le phandle emncane le equnyiwe yezathi siwoda sabe sirobhana Rob Peter and Pay James sizabe sikhala lathi ngithi shotile nge 1 rand yona kuyiprofit yakhe layo uzabona umuntu omunye laye xa esemodisela layo uzamkhwezela ethi 12 rand 13 rand
ungasichasisela ukuthi liwoda njani ezitolo lezi njalo nxa selithengisa liyakhetha yini uhlobo lwemali
esasisehlela khona imchova swavalwa ke uEdgars sokuyini ngamashopunyana ufind ukuthi kupartitioniwe phakathi kulothengisa amakhukung oil yakhe kulothengisa izigqokanyana inzipho kulothengisa amadread ubona lana amashop yiwe sesingena kiwo sihoda kiwo bawotisa nge-US dollars ongerand so vele ukuodaka wethu kwasesayikhatshana sesinabomesinabethu eduzane khonapho abo kodwa vele bafuna i-cash ye-US dollar or irandi maybe sometimes nakwezinye indawo ipula ikuthi ipula nje alijahwanga ukusetshenziswa kakhulu lathi nxa sesithengisela abanye ukuthi ungayiwoda i-cooking oil yakho maybe in bulk nxa uwodele kuhle iyabe ngama-$2 something US lawe sengiyifaka lami kuyi-50 cents sengisethi $3 so ufind ukuthi vele idorobho lonke lakobulawayo amashopu amakhulu lawa akusela business o pick and pay ngikhuluma sochobhizi ngikhuluma so bantu tshane nje abangenayo bethenga and bengama-civil servant and boda bathenga nzima nti uyathola isitolo sesithi yakula network ibhizinisi ekuma-partitioning shops lawa amancane ibhizinisi elihambayo lona lelo ngiyanikosheta ethi hayi bisakhiwa as compared to emashopu anjengabo okay lathi nxa sicela sikhala lathi lawo wamakhastoma lawa akhala uzosithi angile 40 rand ngishotile nge-10 rand uzosithi ilanga lingeke litshone ngingabambanga mali sosithi hayi bisakhi sisebenzisa wona lawa amakarensi angaso wethu awemzini aleli zigivele isifile okwatsho abantu abantwana ama-youth athi iyafaya kaloda isifilodile njalo singayazi singazake silisebenzise kubala ivene le ma-church uyufind ukuthi sile ngcebethu yokuthi hhayi abazaphosela labo lapha izigi uthola vele kungela xa ungathola uzitholela ivene i-10 zigi nabesiswayiphisa akusela lo muntu oswayiphayo ngoba ufind ukuthi imali zona lezi zifrozile emabhuku emabhenki abo zifrozile aziphumi azikhipheli from bank to ecocash
Unkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Sokuyisikhathi sembiko yenu
Studio 7 into nje ngikhala ngayo kakhulu ukuthi abantu abafana labo lama MPs ezana into abazikhulumayo vele zidabukile nje azizwakali ma kukhulunywa ngabantu ababotshwayo besiyagcinwa ejele kambe ilizwe lingayi-experiensi ngakuthatha abantu ukuthi sithi bayatoyitoya begcina ejele for 3 months to 1 year kungalanto vele abayithonisiswayo kodwa ubususizwa umuntu kuthiwa yi-legislator ethi hhayi ngabantu abangenzi kahle kanti vele mina into engiyibuzayo ukuthi imblandi le-amerika la mazwe nalawo ngeke uzwe iZimbabwe complaina nge-Israel kodwa icomplaina nge-America le-England kanti i-Israel iyenza okurayithi yini khonokubhomba abantu
Studio 7 linjani basakazi linjani balaleli hhayi ngiyalibingelela lonke ikuthi iproblemu kajosefa uchuma kafuni kuvuma iqiniso ujosefa iqiniso abalivumi yiloba ngithi abantu bezanu iqiniso yokuthi abalivumi bacasha ngomunwe konke abakukhulunywayo kulabantu abangahlala almost 3 to 4 months basestokisini bangagwetshwa hayi sarendi ngohulumende lo silaye lo sarendi uhulumende wazifakayo lo sarendi uhulumende odlakela
Studio 7 yani basakazi abalaleli asakazi besicela ukuthi izindaba zenu liziqedisise lilandelele kathe sizothola abantu abathatha imali ukuthi sebabotshwa mbobotshwa ngasikwazi sizowuthola kula omunye laye la ushatunga lo kuthiwa wavulela amapholisa ingqamo ukuthi kwaphetha ngani asikwazi acele kunye likulandelele sikuzwisise lapho kuya khona abogcina khona
Studio 7 njani balandeli nabasakazi, mina igama lami ngumelusi Mthembu lapha kwele South Africa. Sesiyazamina athi kusenda ama-audio, hhayi ama-audio dawabalwa.
Siyabonga balaleli, lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho lwemelika. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.